Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontsisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo. High Court yafika yathi ama spikes insungulozi bulala ama lokhu ezipontsisa amagiri azilunganga.
Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abanini umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika Mnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UZulu wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abachayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entudwe ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imichova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Mnumzana Bednico Ncube utshele iStudio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba leChronicle lithi abantu abacatshangelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzichisa. Inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into enziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu, into yokungahlonipha amalungelo abantu, yokungahlonipha impilo. Kanti ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo. Ukungahlonipha amalungelo, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha iconstitution, ukungahlonipha impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kuboshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezaboshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa iZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahlonipha abantu.
Lona udaba lwezupho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu ukuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokho akwenzayo. Kubuyele esimeni lapha amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo, ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini. Kubhadalwa ngayo ischool fees, iwafaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irent, yenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibusiness, ayindlela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanele ngiyamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu ayisahlonipha umthetho, kumbe ivele kayizange yawuhlonipha umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulanto into ezalungu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo acothoze amapholisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo. Isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa nguhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapholisa ngesizwe amazwi kamafa.
Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa sefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube lempi eyomdeni, kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungizwa ngokukhuluma. Kambe umkhomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje? UPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imota zabantu, abantu bafa kobulawayo, High Court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala lokhu ezipontisa amadviri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imota zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimota phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona lesa?
Kwedorobho labantu, hatshi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke ezilethe imali ezigadwa ngabantu zibe kuzopho lapho abalezandla khona ezinde ababe benambitha bona bodwa. Sebesenza okuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba iBulawayo, sebebamba iHarare, sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalane ngoba akusela zinye izimoto. Yiko sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona eRussia leChina, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lemboma lemvuvu. Yiko ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhla bathi mayuyu, sesicela ukuthi kube lengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe siyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawo okuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service, amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le service commission. Kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa i-force, udlame. Kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngama-tears, bethungela besenzani, kambe ngabe baphilile na?
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wamukele amajekiseni awukuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 izolo ntambama, awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia, kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezempila kahle uDokotela John Manguiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamchina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adinge lamanye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempilakahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole le injection lifika kubo 10 million, kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabe sithola ama-donation amancane lapha lalaphana. Njalo sabona, njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo lokuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolo nzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba ileli nani elivele eRussia 25,000-28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele enze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ahle adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases lehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi ama-injection la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injections zigcine zingenela abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalililutshwana. Abantu abaningikhathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esiyikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi behlatshwa, ikakhulu lapha kobulayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injections zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya, emadolobheni siyakwenza njalo, silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu lechumi lanye 1 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus izo abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,917 asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe
This is Wasipuma, a Voice of America, at the Washington, D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo SABC uthi umuntu ozithi ngonkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba seGauteng owathi wabeletha abantwana abalichumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalichumi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Uma manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Sinibiza maqhawe ngoba vele ningamaqhawe, kufanele sinibize kanjalo ngoba lizilethe indaba zenjalo. Anisabi lithu, ningamaqhawe akithi komthwakazi, siyaziqhenya ngani. Okhulumayo ngugift sibanda lapha eAlexander. Bazihlobo zami ngizothanda ukuphawula kanje ngabantu bakithi emathebelelendi. Okokuqala ngizobatshela nje ukuthi kusile, vukani emaqandeni, niyeke ukusapota isitha esingamashona kumbe esiyizanu esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebelelendi. Namhlanje abantu bakithi bathandela insaro zezanu, bathi siyofela khona lapha kunamntu ozosikhipha kuzanu. Izanu yiyo ayifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani senadliswa ngamashona nabantu bakithi? Kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebeleleni? Sizwe sikamthokazi vukani, intandane enhle umakhothwa ngunina, vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenziwa izanu ngoba vele angeke sikhombe omunye umuntu ngomunye. Ukusetshenziswa izanu abantu bakithi besetshenziswa izanu ukuthi hambani niyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe ebhalakho. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawonde esilobela, abantu bakithi amaqhawe azwelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawonde, bahamba bayakhipha ilitshe laphana. Izithazi abamathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izanu ukuthi hambani niyokhipha futhi ilitshe lela, bahamba bayakhipha. Okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesixabana soda singabantu bemathebelendi, okungasinto enhle ngenxa yobufitshane bengqondo zabo abantu bakithi besetshenziswa isitha esiyizanu. Phumani emaqandeni liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacada. Akuna avolile amaqanda lalo afukameleyo, yabola kudala iyanuka izanu, iyanuka phu ipheni njengomnikazi. Ngithi vuka mthokazi vuka, yekani ukubulala emaqandeni angakacacada abolile, vukani emaqandeni. Ngiyabonga
wena kankomo kunzi emanxeba, wena okhonya kuzwakale, khonya usemelika kuzwakale kwelika mthwakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo, maniqhubeke ngomsebenzi omuhle uphetheyo. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo lizinyane lesilo, lizinyane likamcetshi imbala, indoda emadodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho-ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngikhonse awami amazwi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda, abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshela amangcwaba ethi wenzayo. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singakuboni abasenzela khona okubi. Ngiyabazwela, ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga, okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo. Bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthwakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza, ngoba umntwana wenyoka uyinyoka. Ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayizibiluma, inyoka zonke ziyaluma. So asiqapheleni kwakwamthwakazi, and engicelayo kubana lingalali kani emaqandeni, lilungisele ikusasa, silungisele ikusasa lethu, ikusasa labantu abenjalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge kwestudio 7. Siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela inyuzi ezimnandi kangaka. Yazi inyuzi ezingasiphazamisiyo, yazi inyuzi ezimnandi, yazi sis sizithola seZimbabwe sise South Africa. Ya sizithola seZimbabwe sise Mzansi bakithi. Ya. Sanibona nonke bomthokazi bonke ephilani bo kuzalunga. Ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga. Yeah. So lapha siyacela lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa drilla imgodi engu 3 yakheyiswa yonke imgodi le ya ngo 2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe inzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hayi kuyinkinga bakithi zinkinga cela isponsor abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo ya sibonge sihlobo ya siyacela sicela ngomusa ya sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncinga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizacela ye angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo number ngibonge hloko zami mbonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe mbonge phumlani vundla phansi kwababa masendi komuke bakithi
sanibonani sibingelele abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba ukusilethela futhi iy'ndaba umsebenzi omuhle mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni ekiti Plumtree ezikoleni lana okokuqala inumber one engikhala ngayo ukuxoshwa kwabantwana ey'kolweni okuthiwa baxoshelwa ukuthi bakolota isimali nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikole sivule manje last year bekungafunda uma befika esikoleni kuthiwa abazali bayakolota imali zizakhiwo into engiyayibona esikoleni sakokonde last week abantwana bexotshwe kuze kwabili ngeviki loko kuxotshelwa ukuthi abelanda imali zizakhiwo leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntwana uma ngavele asilele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetchaphe and the two kukodwa lokho kufundisa abantwana kuchwala kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni uma ukuthi umzali akanayo imali umzali abizwa anikeze umsebenzi esigoba isikole sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali ukuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo ndani ukuthi kuxotshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekele ithalenti lakhe ukuthi kusase bengafunda avuke abe lusizo emphakathini yiso isikhalo enginaso okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazimdola bathi bona bafuna sitshentshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngama-Zim dollar okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa ama-Zim dollar ukubakhokhela from ku-government mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government laba beyiboyamukela imali ezandleni othisha bathi bona sihambe siyitshentsha ibe ngamarandi manje ke ngixaka ukuthi sokungazathi isikole sakugunde sise-South Africa asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi and bisingixaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency so kukodwa kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende uphe kanjani sicela ukuthi le nto lena idluliselwe phambili ke lisibhekele isikolo sakugunde ngendlela isenza ngakhona kuyacindezela abazali kulimaza netalente labantwana ukuthi kunqitsha abantwana nje ukuthi bafunde ekolweni okhuluma ofisalani khona lapha kokunde nginesikhalo kakhulu ngaleyo nto ngendlela abayenza ngakhona laba abasiphathele isikolo yiko kuyaholela ukuthi khona sigcine sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ngokubana abantwana babe singela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa and uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo so leyo nto iyodwa elihlupho. Ngiyabonga, ngixolisa ukuba mude nge-audio.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. UBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane. Amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele Melika. Engakasuki ekhaya, uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili, 20 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelule isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi banganelise ukuthi bazise. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nation kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa ukuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekelwe benjalo kube ukuthi ngundoda zibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi mbona ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusesela ama lockdown kodwa abantu basa travel basahamba kwezindawo ama contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga ngoba still abantu bayabezahamba bewuthapha khona lephandle babuye nawo.
Ngezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwele Melika.
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma kungabe kukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angiyekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuya kusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa chasuka mombeleko. Kusho ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima walobo suje kuhleka mhlawumbe ubusuzithulela ungasizinga lutho kukati kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelele ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane ukuthi agweme noma avimbe into leyo ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi global village kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile Africa, ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse Europe noma kuse America engabe sefikile noma kungaphe komhlaba. Okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi lathi liqalise China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yaseChina kuphela kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into le iyamemetheka lula.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.